Asingakhohlwa Gandhi ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi ilizwe labo libe sebunzimeni, kodwa kwaba lezizathu noma kwaba lezinto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire, i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama-negotiations. Kungenzakala ukuthi ama-negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe ngabe beqamele olunye uhlangothi, okungenza ukuthi abanye bakulalwane uhlangothi bengayihloniphi i-ceasefire le eyabe ihlongozwa noma le eyabe icelwa. So i-ceasefire ayila guarantee baba uGandhi ukuthi yinto engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela iMelika yona efisa ngakhona. Kodwa-ke okukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi i-ceasefire leyi ayibe khona ukwenzela ukuthi ama-peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo eyimiswe, ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele eMelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zaseMelika ngenxa yokuthi umumo omubi kakhulu. Ubona ungani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele Melika abakhona le kwele Sudan?
Ubunzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa kuthiwa baya-evacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igxile kakhulu indaweni ezifana lama-airports, igxile kakhulu indawo ezifana duze lama-government buildings, igxile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le engama-main roads ayiyo afana ukuthi asebenze noma ngithi asetshenzise kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu eSudan lokuphuma kwabantu acishe afane ngendlela efana lokusebenza le ndlela ama-airports a-operator ngakhona, okwenza ukuthi vele kube nzima. Into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abaphushe i-peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole i-truce noma bathole i-ceasefire okuzabe nesikhashana, mhlawumbe nxa bengavumelana kube nesikhashana esizavunyelwana ukuthi bayenelise ukuthi ba-evacuate bakhiphe abantu laba abafuna ukuthi bahlengwe lapha kulelizwe laseSudan. Kodwa abangaphushi kuphela ukuthi kuhlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizweni leSudan, abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona laphana eSudan, abanye abafela amafuko abangaziyo lokuthi kathi kuvele kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili eziyizo ezibhedeni. So akuzanywe khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizweni leSudan.